atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 esonto mhlaka 1 kuMpalakazi 2019 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lithi amapolisa namhla adubule abantu bebandlaleli abaguqela uMnumzana Nelson Jamisa ngesikhathi behlanyela izihlahla.
Bebedubula-ke bobho besebenzisa ama-live lama-rubber bullets kodwa ama-live aqine kakhulu lapho ekade kulobukhokheli khona. Ngibona ngani kukhona abakudla amanye abantu la.
Abanye abalandeli bebandla le-ZANU-P F abalankani ngokwenziwe ngamapholisa.
No. Sesibuyela emuva esikhathini sabosmith, esikhathini esasukanyiswa ukuthi izinamba ubaba umgabo esekuthi yena amapholisa achaya abantu ahlukumeza abantu kade sekudutshukana. Siyabenzisa iposi yenzayo.
Namhla losuku lokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza olokhu World AIDS Day okuhlolisiswa kwenziwa ngabantu abalwisana lesifo lesi.
Siyawenza umsebenzi lo mkhulu kakhulu njengalokhu sikhuluma, siyahamba siyekhuluma kumaradio, sikhulume emihlanganweni ethile, sikwenza kungelambatana.
Odokotela lokhu besala ukubuyela emsebenzini besithi kazitsho lutho insukwana akade bezinikwe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi babuyele emsebenzini.
Sibonile isikhala sikapresident ukuthi ebefisa ukuthi sibuyele emsebenzini within 48 hours, but into elokho sisayikhangelela thina ukuthi singabe sithanda ukubuyela emsebenzini but akula mali.
Ezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC lithi umkhokeli wabo uMnumzana Nelson Jamisa ukhuthwe zinhlamvu zombhobho ehlanyela izihlahla emarondela namuhla labanye bakhe. Isikhulumeli sikaJamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi akula muntu ofileyo eDombodombo Clinic lapho amapolisa asebenzise inhlamvu ezama ukwethusela abalandeli bebandla leli ukuthi basuke kuleyo ndawo. USibanda uthi kulabanye abantu abalimele kusehlakalo lesi esitshiye abaningi bebambe owangaphansi. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Police Commissioner Paul Nyati uthi ngamanga ukuthi amapolisa asebenzise imibhobho. Uthi kusetshenziswe intuthu ehitshayo ukuthi kuxotshwe abalandeli bebandla le-MDC akade besemhlanganweni ongabikelwanga amapholisa. Kodwa ke uSibanda uthi bakhuthwe izinhlamvu behlanyela izihlahla.
Stations seDombodombo Primary School abantu laba kade belezenja behlome kangako basebeqala-ke ukudubula ukusidubula sikenza ngalisho.
Bekungamapholisa kumbe amasosha?
Abaziyo bathi bekungamasosha njalo sokusazakala nje emgceke kweleZimbabwe ukuthi asebethunywa ebantwini ngamasosha kodwa bebegqokeza amapholisa.
Singathi manje lingathi ngobani linangwenu?
Singathi amapolisa kumbe ngamasosha akutshintshi lutho lokho. Abantu bakhona bonke bathunywe nguMnangagwa ngithi. Abantu bakaMnangagwa iliqiniso leyo.
Singathi kwenzakaleni baba Sibanda?
Okwenzakalayo ukuthi kukhanye ngani kule njongo lapho yokuthi kulinyazwe ubukhokheli bebandla le-MDC. Ngoba phela sibonile ukuthi bebedubula-ke bobho besebenzisa ama-live lama-rubber bullets kodwa ama-live aqine kakhulu lapho ekade kulobukhokheli khona. Ngibona ngani kukhona abakudla amanye abantu la.
Lizakuphatha njani khonokho?
Indaba ezafanele icubungule kahle njalo ilo msindo omkhulu kakhulu phela ngoba bangadlala ngokudubula bekhangelisa impobho yabo kubukhokheli bebandla bangacasula uzilukazi olandela ibandla le-MDC and siyakwazi ukuthi bona abantu abaningi elizweni leZimbabwe.
Bebelivumele na ukuthi liyehlanyela izihlahla khonapho?
Ukuhlanyela izihlahla akudingwa ukuthi kube le mvumo yamapolisa. Kufana nokuthi sithi thina ukuthi abantwana besikolo bayengena ekilasini kaform 4 zofanele sidinge imvumo yamapolisa. Lapha kusenziwa abantu bebesizosebenza.
Selihambile yini emapoliseni kuyafika lokho?
Ngeke sihambe sebeke emapoliseni phela ngoba abantu abasidubulileyo sisuke sabalandela sababona besiyangena enkambini yamapolisa.
Mnumzana Dokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa, umkhokheli webandla le-MTC. Sixoxe laye esemarondela. Umnumzana Joseph Juma olilunga lebandla le-ZANU-PF uthi kudida ingqondo okwenziwa ngamapholisa.
Mina nxanto lengiyikhangela kwesi sikhathi angiboni ihambelana lezinqumo zethu ze-ZANU-PF. Lapha ngifuna ukukhuluma njenge-one of the members ze-ZANU-PF ukuthi mina ngiyakwazi ukuthi ibandla lami mina engilisekelayo engililandelayo izinqumo zalo limi kanje kanje kanje, and one of our wishes as ZANU-PF was to try by all means ukuthi siguqule umkonomi lowo uvuke ume, siyenze izinto eziqondileyo njalo eziphelileyo for the first time, kube yi-new dispensation, hathi ngokukhuluma ngamazwi kodwa nangezenzo. Pho-ke nxa sesibuyela emuva esikhathini sabo-Smith, esikhathini esasuka kiso futhi izinhamba ubaba uMgabe esekuthi wona amapholisa achaya abantu, ahlukumeza abantu, kanti sekudutshukana, siyabe sisithi pho siyenzani. Khonokho kuhle kuhambelane manxele lezi nqumo ze-ZANU-PF mina engikiyo engiyaziyo, anilezi nxa sokuthi ye-ZANU-PF yenza okunye, but mina engikiyo engiyaziyo ekhokhelwa ngobaba uMnangagwa ayikuvumi konke khonokho. And I wish and hope that into lezi zikhangelwe, ngoba kwesinye isikhathi umongameli uyabele behleze sithi kulabantu abahamba naye, kanti ulabantu abamgade izithende abalokhu begebha phansi kwe-ground amekiyo one day abonisa ukuthi kuvodlelelwe ekuqikeleka nxa engakunanzelelanga. Sokufikile isikhathi sokuthi na aka avusa inkopa akhangele, angavumeli izinto lezi ezenzakalayo, ngoba baningi abantu abayenza okungayisiko, abanye bephansi kwe-umbrella ye-ZANU-PF sihamba nabo, abanye bekuhulumente. But into ebukade ngisile kakhulu ukuthi abantu bengagijima iqala ukufuna ukublame i-ZANU-PF njenge-ZANU-PF somthetho sokuthenga, ayiso ZANU-PF ihambe yadubula abantu. Amapholisa lawa esikhuluma ngawo ngamapholisa omuntu wonke, and otherwise vele mina ngaze ngitshele lapha authoritative media amapholisa abaningi ngayo MDC ngoba yikho lapho abavotela khona, abasivoteli thina.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla le-ZANU-PF, sixoxe laye ekobulawayo. Abantu abaningi bathi sokuzima ukuthi bathole amaphilisi okuthundubeza igcwane lengculaza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lwe-World AIDS Day. Usuku lolu lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Communities Make the Difference. Kuhlolisiswa okwenziwa ngabaphila legcwane leli, inhlanganiso ezizimele zodwa, abahlala lozulu abafundisa abantu ngesifo lesi, labo bonke abakhuthaza ukulwisana negciwane lengculaza. KweleZimbabwe usuku lolu lunanzwe eMaswingo, lapho umphathintambo wezempilakahle uDokotela Obada Moyo ukhuthaze ukuthi abantu bancedane ngokulwisana legciwane leli. Umhlaba wonke jikelele wathatha izinqumo zokuthi abantu abaningi babekwazi isimo sabo, abantu bathole amaphilisi okuthundubeza igciwane leli njalo behlise inani legciwane emzimbeni yabo ngesilinganiso sokungamachumi ayisitshiyangalolunye, 90% ekhulwini kusiyafika umnyaka ka-2020. Uze sizwe ngokulwisana negciwane lengculaza langesihloko salonyaka sosuku lwe-World AIDS Day, sixoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ophila legciwane leli.
Siyawenza umsebenzi lo omkhulu kakhulu, njengalokhu sikhuluma, siyahamba siyekhuluma kumaradio, sikhulume emihlanganweni ethile, sikwenza kungelambatana ukuncedisa abantu ukuthi bazwisise ukuthi sababodwa phakathi kwalinto. Into le ikhona, yikho kuthiwa human, angithi u-H lwani kumele ukuthi yinto etholakala ebantwini, abantu kumele bayase bayemukele babone ukuthi bangancedakala njani. Siyenze imizamo yonke, but iZimbabwe ine-corruption e-professional eyokuthi imali zona lezo kazisilele ebantwini lanxa bengakhuluma bona bengale phezulu. Into ehluphayo ukuthi akula umuntu ongiyihlaye phansi ayezizweli ebantwini, kodwa phezulu ngapha abe beklakalala bebanga imithinzi eminingi kakhulu angani kulolu thwaba lwenzayo. So sicabanga ukuthi kakube le nto ezibambekayo ezincedisa abantu, lathi mzamo siyenza bonke abantu beyisenza kube le zijanyana, but manje kukhanya ngomumo wethu wonke umuntu usethatha esingakubizwa kuthiwa i-advantage of the situation, yenza ubuqili bonke obungatholakala.
Ye, so kodwa-ke liyathola yini ama-ARV? Ahlupha yini kumbe atholakala?
Umhlupho esilalo khathesi eqinisweni elikhona atholakala go. Yikho ufica ukuthi abanye abantu akade benatha olunye uhlobo lwama-tablet sebekhithiwe, bangeniswa esingakuthi ngenyi regime kubangelwa ukungatholakali kwama-tablets onalawo. And futhi uhlupho olukhulu omongikazi esingathi ngodokotela kabasatholakali, okwenza ukuthi impilo zabantu abaphila nomkhuhlane wamagciwane babe lohlupho olukhulu kakhulu. Not only bo but ebantwini nje ukuthi bathole ukusizakala. So singathi ayatholakala kawatholakali, kwesinye isikhathi wakwanisa ukuthi uphiwe okwenyanga ezintathu, khathesi sebesenza ukuthi uyaphiwa ama-tablets maybe for 10 days, for 20 days, kumbe for a month.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngomunye wabaphila legciwane lengculaza, sixoxe laye ekoBulawayo. Odokotela abaxotshwa umsebenzi baphiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa insuku ezimbili ukuthi babuyele emsebenzini, bachaya phansi ngenduku besithi akukalungiswa konke okubahluphayo. Udokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yabodokotela abathuthukayo eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi lokhu bexoxisana leziphathamandla zikahulumende kanye labafundisi abacele ukuthi uhulumende abaxolele. Uthi kusakude phambili ukuthi babuyele emsebenzini ngoba uhulumende kakakhuphuli iholo labo njalo kathenganga imitshina lemithi efunakala ezibhedlela zelizwe.
Lokho sisanegotiata lama-mediators lano Archbishop Ndlovu uyabe sikhulumela, thina sikhuluma inkalazo zethu la ihamba isiyakhuluma ku-president Mnangagwa. Okwakhathesi inkulumo lokho ziqhubekela phambili njalo sibonile isikhalazo sika-president ukuthi ebefisa ukuthi sibuyele emsebenzini within 48 hours, but into elokho sisayikhangelela thina ukuthi singabe sithanda ukubuyela emsebenzini but akula mali, njalo izikhalazo zethu zonke ezazihambisa uhulumente bebengakazikhangeli. So sisanegotiata, sisakhuluma, sile njongo yokuthi lapha esizavumelana khona sizavumelana ukuthi sibhadale imali ekwanayo, njalo izikhalazo zonke ezikhulunywa ngodokotela bonke ziyakhangelwa. Xa kungakhangelwa lokhu, hayi singabuyela emsebenzini.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Udokotela Paulina Sikosana umgcini sihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela eZimbabwe Health Service Board uthi bamelele ukubona ukuthi odokotela bazabuyela emsebenzini kusasa kumbe haji.
Sizabona kusasa ukuthi ababuyanga emsebenzini kumbe babuyile, then amanyathelo akhona azathathwa kusasa. Sesibonile ukuthi babuyile kumbe ababuyanga.
Udokotela Paulina Sikosana umgcini sihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela olwe Health Service Board. Ngokulungiselelwa ukuvezwa kwenoto kwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe okubikwa ukuthi ulenoto edlula kancane phose ibhiliyoni lengxenye $1.6 billion. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi kulamagqwetha akhangelane lenoto kaMoyi abalungiselela ukuveza emthethwandaba inoto egoqela iBlue Roof, imota eziningi okumangalisayo, amapulazi alijumi lasithupha, inkomo ezinkulungwane ezinhlanu 5,000, ama-combine harvesters alijumi lanye, izakhiwo eziningi eHarare lemaphandleni, ikakhulu kozwimba lokunye okujiyeneyo. Kukhanya engani umnumzana Terence Hussein igqwetha lemuli yakomgabe yilo elikhangelane lokwabiwa kwenotho kaMoyi. Abantwana bakaMoyi lomfelokazi uGrace Mgabe bakhangelelwe ukuthi bathole inotho eningi labanye abosendo lokomgabe. Kusenjalo uRetired General Constantino Chiwenga kubikwa ukuthi utshele abakhonza eRoman Catholic Church ukuthi ubebulawa ngumphimbo njalo wahlala inyanga eziyisithupha engaboni ilanga. Lokhu kwethulwe njalo liphephandaba leSunday Mail.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz.
Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Manje ke sikuphophe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sengana masiko esenzi umanje lobaba mkhulu babelobola usenzi.
Njengoba lithembisa kwami ngeviki ephelileyo zolukandaba, siqhubekela phambili ingxoxo esiyenze lenduna uMathema. Lapha sikhuluma ngamabizo emigwaqo etshiyeneyo okusanda kwethulwa ke nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siyabona ukuthi ke kuningi abantu abangani bakhonona ngakho, pho ke ngakwenziweni. Ake sizwe ke induna ixoxa ngodaba lolu.
Into yembali and okudingakala ukuthi abantu bethu bayifunde, bayazisise, bayigcine futhi ibekwe kuhle. Kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwazi ukuthi kulo mzilikazi abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamala ukuthi bonke entanda ukuthi ngakuza thintsha amanye amabizo kula bantu abaningi kufanele ukuthi kuconsult abantu kunanzelele ukuthi ukuqakatheke wabantu phakathi kwesizwe sakibo ukuthi kungabi ngabalutshwana abadecidela abaningi. Abaningi babe yibo abafaka izinto bafake lembono yabo. Engathi i-consultative process is a very important issue eyenza ukuthi wonke umuntu abe le buy-in. Kungapho kuvuka nje izinto ezinikelane ngamakhowa kakusibambi kuhle njengesizwe. Isizwe lathi singeze sicabanga ukuthi ngakubekwa maqhawe njengezinduna ngabe lathi sike saboniswa savizwa saphiwa lawa ma-suggestions ukuthi besicabanga ukuthi lokhu ngukuphathiso lokhu ngukuphathiso kodwa hhayi mbona nganakuyanga kwenzakale kwenziwa ngabalutshana esingakwazi ukuthi ngobani futhi kusikushiya ngaphandle kathi-ke imbali ngasikhuluma ngembali yelizwe yomhlaba abantu abayibo vele abanikazi bokugcina imbali yithi phela amakhosi lawa ezakushiwa inkosi yethu umzilikazi lapha kwamathobana embone ngani lokhu esiqakathekile nje nanku lamathiwa kazanga adilize ubukhosi bakithi babushiya belokhu ebunjalo ngoba benanzelela ukuqakatheka kwabo. Kodwa thina sesithi-ke kathesi-ke abantu abamnyama mbone ngani umuntu omnyama ngani sehlisiwe kakhulu kulalapho akade khona isikhathi esiningi.
Kwenziwa kwini khonokho nduna Mathema?
Angazi ukuthi sekuvela ngaphi ukuthi abantu bashiye eceleni nxa kudinga into edinga bona ngoba abantu bona bayebe yibo okufanele babe mqoka kubabe yibo ababala kuqala ngokuqakatheka kokuthi into le izosebenza phakathi kwabantu abaningi ayizisebenza kwabalutshwana.
Mbonge kakhulu baba Mathema ungadini lokusasa baba.
Lala mbongile babuduma.
Ye libona abantwana.
Hayi siyabonga.
Hayi ke udaba lethu luma lapha-ke namhlanje lapho engixoxa khona le nduna uMathema. Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola.
Sibabe lobo lokoko. Kandele zinyezi.
Kusikati sabacha silo Mike.
Yebo 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 mthwakazi omuhle simpapo omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lofika ezweni nyoni obelilunga lohlelo lwe Young African Leaders Summit kulomnyaka ngaseGhana. Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Uhlelo lwe Young African Leaders Summit yilo ludaba esilalo eGoodwill namuhla. Awusitshele okuningi bhuti.
Njengaba delegate ade siphumile sihlangene ku summit nale njongo yakhona kade kuhlanganela ndawonye ukubana si draft iAfrica Youth Manifesto eyiyona ezaba declaration ezahanjiswa ke iyenikezwa abaphathi bezigaba phinde futhi yepresentwa ku African Union.
Uhlelo lolu lujonge ukulithuthukisa njani njengentsha edabuka kwele Zimbabwe?
Uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abatsha ukuthi kubana kumele bephatheke enhlelweni zonke zokuthuthukisa izigaba bezithole bephatheka bahlanganela ndawonye labantu abadala. Akusikho ukuthi kusamithana leyo besifundisa ukuthi thina yethu kumele siwe ngama-leaders but kumele siyenelise ukuhlanganela okujonge ukuthi kuyafundisa ikakhulu intsha yeZimbabwe ukuthi kumele izithole iphatheka enhlelweni zonke ezenzakala esigabeni ezokuthuthukisa isigaba. Njalo uhlelo lusincedisa kakhulu ukuthi sigcina sinanzelela ukuthi iZimbabwe akusiyo yodwa ephakathi kobunzima kodwa lamanye amazwe ase-Afrika futhi nxa sihlangene nje ama-youth ukubonisana kwethu sishiya ama-experiences ethu besinanzelela ukuthi lizwe lelizwe lalo lalapho elienelisa khona libe lanapho futhi elehluleka khona.
Nyoni uyazi ngesikhathi esiningi inhlelo izinhlelo ezifana laloluhlelo zijonge ukukhuthaza intsha ukuthi ibe lobudlelwano labatsha abadabuka kwamanye amazwe. Ubona ngani kuqakathekile na ukusebenza ndawonye labatsha abadabuka kwamanye amazwe?
Ya, loluhlelo liyasinceda kakhulu njengabatsha njengoba lihlanganise amazwe wonke e-Africa ukuthi sibe nobudlelwano simanyane, sinanzelele ukuthi thina amandla ethu njengabatsha be-Africa angaphi. Siphinde sinanzelele futhi njalo ukuthi thina kanti kungaphi lapho esiyekethisa khona silungisise. So sinazo ukuthi summit enje, so iyasinika i-challenge kakhulu thina njengabatsha beZimbabwe ukuthi kumele sizithole siphatheke emsebenzini yonke yokuthuthukisa izigaba zethu.
Ngaphandle kwakho, kulabantu abangaki abadabuka kule Zimbabwe ababe yingxenye yalolu hlelo?
Kulabanye futhi abanye abangu-6 kodwa basuka eHarare, mina ngapha eBulawayo. Ngiphume ngiyi-1 ukuthi ngigcine sengimela i-Martin North, Matabeleland, i-South, le-Midlands kanye ndawonye leBulawayo.
Ubona ngani uzasebenzisa ulwazi lwakho kanjani ukuthuthukisa ontanga?
Ngijonge ukuthi lami ngizafika ngisebenzisa ulwazi lona lolo sengithe ngaluthola ku-Young African Leaders Summit ukuthuthukisa abatsha. Njalo futhi mina ngisebenza e-ORAP ngaphansi kogatsha labatsha. Yekutsho ukuthi kube isifiso esikhulu sibili njengoba la i-ORAP isile open door policy yamayouth ukuthi ivulele amayouth i-department yakuthi ebuya amayouth la sizosebenza lawo ndawonye enhlelweni zokuthuthukisa izigaba.
Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi bebuhlelo.
Abafisa ukuthola olwazi melana ngohlelo lwe-Young African Leaders Initiatives ngababuye emahofisini e-ORAP ku-16 Boone Avenue e-Richmond. Mina ngitholakala kunumber 0775953691. Then abafisa kulandela imisebenzi esiyenza njenge-ORAP bengasilandela ekhasini le-Facebook at ORAP Zimbabwe. Olisale kuhle.
Hayi, ngikusile fike ezweni, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo futhi. Sala komuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ixoxo lami ngikhona ku-Twitter, njalo ku-Instagram at BigMike3, BigMyke3, yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo D-Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwene loko lamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Jaba nkhulu-ke Mike Hobe. Kwamanje sisikhangele ukuhambelana lezikholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi sengamukelwe kuhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukuba sikhangele udaba lokuthi kanti sizwisisa njani imicabango kaNkulunkulu lamacebo akhe lenhloso yakhe ngempilo zethu. Ngifuna ukubala kuzaga ichapter ka-19 verse ka-21. Ithi umuntu angaba lamacebo amaningi kodwa intando yenkosi eza kuma. Ngakho siyazwisisa ukuthi isikhathi esiningi sonke siyabe sicabanga ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi ngenze lokho, kumbe uNkulunkulu umbizele ukuthi ngenze lokho. Kodwa into esuka iphice abantu abaningi ukuthi kambe kuyini ezintweni eziningi engabe ngifisa ukuzenza, kumbe ngibona ngani ngiyakwanisa ukuzenza kakahle. Yiphi into eyiyo emqoka efunwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze? Ngakho siyahlangana lapha ku-Proverbs. Uyabhala uSolomon uthi yena angabe maningi amacebo umuntu angabe lawo, kodwa inhloso kaNkulunkulu ngempilo zethu lokuthi uNkulunkulu ufisana yikho okumayo ekugcineni. Abantu abanengi kwezinye isikhathi singangena esigabeni sokuthi sifuna ukwenza izinqumo silandela imicabango yethu. Siyafuna ukwenza izinqumo silandela ukuthi engxenye yinto ekhanya ithandwa ngabantu abanengi kumbe into engasiphakamisa emehlweni abantu. Kodwa umbuzo okhona ukuthi kambe khonokho okwenzayo khathesi yikho yini okubizelwe nguNkulunkulu ukuthi kwenze. UNkulunkulu wasinika sonke izipho izifiso ezehlukeneyo. Ngizaqala ngokuthi manje umbuzo ongaba khona ukuthi kambe ngizwisisa njani ukuthi lokhu yikho okumele ngikwenze engikuthunywe nguNkulunkulu. Okokuqala okumele sikuzwisise ukuthi kumele wena ukwanise ukuthi ube lazi iphimbo likaNkulunkulu kumbe ukukhuluma kwaNkulunkulu. UNkulunkulu ukhuluma lathi ngendlela ezehlukeneyo. Kwezinye isikhathi ungabe kungamaphupho ethu, kwezinye isikhathi ungabe kuyimicabango eyabe ilokhu itshona ibuya ngaso sonke isikhathi. NguNkulunkulu eyabe ekhulumisana lathi esiqhweba ukuthi akunanzelele ukuthi yikho lokhu engifuna ukuthi kwenze. Kwezinye isikhathi uNkulunkulu kwabanye abathandaza kakhulu angabanika lo mfanekiso, umuntu abone sikuthi uNkulunkulu awunjengisa lokho. Kodwa umbuzo emnendayo ukuthi kuyini empilweni okukuhluphayo wena? Nxa ukubona into leyo kuhluphe kakhulu, siyakwazi ukuthi umama uTeresa owayesebenza eRoma, siyakwazi ukuthi yena wayehlutshwa kakhulu ukubona abantu abampofu, wayehlutshwa kakhulu ukubona abantu bedubeka. Lawe yinto yini esenhlizweni yakho? Kuyini okukuthintayo nxa ukubona? Kwezinye isikhathi engxenye ungabe kukutshengisela ukuthi kuyiphi indawo uNkulunkulu akubizele yona. Kulabanye abantu abathanda ukufundisa abantwana, kulabanye abathanda ukukhangela abantu asebebadala, kulabanye abathanda ukuchumayela, kulabanye abantu abangabomelusi abalalela indaba zabantu, umuntu aqalise ukuncedisa abantu. Kutsho ukuthi kumele ukhangele ukuthi khonapho ke uNkulunkulu wena ukubizele ngaphi, ubusuqinisa ke ubizo lwakho. Ngakho namhlanje umbuzo oqhakathekile lawo ukuthi wena ubizelweni na uNkulunkulu. Sesiye ekugcineni komnyaka, sesiyaqalisa umnyaka omutsha. Kambe sho awubonto oqhakathekile ukuthi ukuzwisisa ukuthi uNkulunkulu ukubizelene. Ukuze nxa uqalisa umnyaka omutsha, uqalisa ukukhangela izinto zona ezuNkulunkulu akubizele zona.
Akuyiphethe mfundisi.
Yathandaza igama likaJesu ukuba singabizi impumputhe, singaphongi ukuhamba nje senza izinto. Kodwa uNkulunkulu wami siqonde nta njalo siyathandaza sesigqiba sithandazela laba abangezwa kuhle baphilise ubasilise egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo ungathini kusasa. Sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla le-MTC lithi amapolisa adule abantu bebandla le-MTC namuhla ngesikhathi behlanyela izihlahla. Namhla lusuku lokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza
kule World AIDS Day. Odokotela lokho besithi kababuyeli emsebenzini ngoba uhulumende akalungisi lutho. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisa ngukhipu suke ngisithi asidibaneni ebuseni ngo 6:30.